Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Welomukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla 7 Nhlolanja 2025 ngoCape Stube. Endabeni zethu namhlanje.
Sinethemba ukubana soze kufike ukuthini iRwanda neSouth Africa kugcine kulwisana.
Kuqhutshwa umhlangano weStudic le East Africa Community wokuhlolisisa impi esabekayo kwele DRC. Abaphikisayo bathi kumele abantu beZimbabwe bengavumi ukuba uMongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028. Sizalethulela ezomculo kuhlelo Woza Friday. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kugujwa umhlangano weSADC le East Africa Community wokuhlolisisa impi esabekayo kwele DRC. Umongameli Emmerson Mnangagwa ngomunye wabakhokheli abasemhlanganweni lo eTanzania namhla okuhlolisiswa khona okulwisana kwabahlamuki be-M23 lebutho le-DRC. I-M23 isithuthune idolobho leGoma njalo ithi lakho ukuyahlasela eKinshasa. Umhlangano lo ukhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa lo mongameli William Ruto onguye okhokhela umanyano we-East Africa Community. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Mlungisi Dube olandela ezombusazwe ezimele.
Hayi, mina ngibona ngathi udaba lolu ludaba ongathi lunzima kakhulu ngoba sibe sibona esingathi kunews la ama-analysts labanye abakwazi ukuthi kuhamba njani bekhuluma ngendaba yokuthi ukulwa lokhu kubangelwa ukuthi uhulumende we-DRC uvalela phandle abantu abanye abe-DRC abohlobo abahlobene labe-Rwanda besithi asiyobakhona apho bebavalela phandle amathuba okwenzela kube lokulwa lokhu. Njalo sike sazwa umongameli we-Rwanda uKagame ekhuluma ukubana indaba leyo khona e-DRC M23 abantu be-DRC uhulumende we-DRC kumele khulumisane lalaba abantu singathi begcwalise kumbe bebalalele kuzikhalazo zabo ezikhona mhlawumbe okwenze baze bagcina sebesithi belwe indaba yokuthi babona ngathi abalalelwa. So ngakho sile themba ngoba sonke sinje se-Africa sikhathazekile nxa sifuna kulokulwa khona ngale kuchithakala imphefumulo abantu bengahlalisekanga kuhle. Ngakho sile themba ukubana uhulumende we-DRC uzabe lokuthi ezwisise ekhulumisane lalaba abahlamuki, lalaba abahlamuki ngaso kugcwalisiwe lokho abakukhalelayo sile themba ukuthi bazabeka phansi izikhali izwe lube lokuthula.
Ye, loba kunjalo Dube, siyabona ukuthi uKagame lo Ramaphosa ngani bebephosana naqatha ngakhonokho po baza kuphatha njani khonokho?
Hayi, sithemba ukubana okhulumenje bobabili banabo kakhulu ngoba uKagame ngasimkhangele ungathi umuntu ongontando kayiphikiswa, kodwa-ke at least e-South Africa uRamaphosa ngumuntu ophuma ecountryni esingathi one of the most democratic countries esilawo e-Africa. Sithemba ukubana kuzabe lokukhulumisana kukhumisane umlotha. Njalo sibe sizwa la kumakhungakhunga angathi ibutho le-South Africa ngemva kokuthi kube lamasosha afika 14 or so afayo sebefuna ukuthi kakhulu weMalawi already besikhulumile ukuthi izaphuma le-South Africa ngathi kule khungakhunga lokuthi lifuna ukuthi iphume khonapho ku-peacekeeping mission ekhona ngale. Ngakho silethemba ukubana soze kufike ukuthini iRwanda le-South Africa kugcine kulwisana.
Lo ngumnumzana Mlungisi Dube olandela ezombusazwe ezimele wexoxa leStudio 7 ekobulawayo. Abaphikisayo bathi kumele abantu beZimbabwe bengavumi ukuba uMongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028. Kulabathi kumele kuguqulwe isekelo sombuso ukuze uMnangagwa iqhubekele phambili esembusweni. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Msongelwa Ndlovu okubandla lezaphu.
Kulihlazo elikhulu ukubonakala umuntu owatshontsha ukhetho waqhubeka njalo ongumuntu obesebukhokheleni kwelizwe kusukela ngo-1980 efisa ukuqhubeka ekhokhela elizwe kodwa kungela mpumela ebonisekayo ukuthi umuntu uyingcitshi njalo yazi ukukhokhela abantu. Now iphutha leli silibona ngoba inhloso yakhe lubaba ayisiyo ukwenzela abantu kuhle, cha inhloso yakhe ngeyokuthi yena labantu bakhe lezihlobo zakhe zikhone ukuthatha umnotho welizwe benothe abantu behlupheka. Lokhu kulihlazo elikhulu njalo abantu baseZimbabwe okumele basukume bekwale. Abantu beZimbabwe kumele bekwale not because ubudlwangudlwangu bezanu PF bulani lathi kodwa ngoba konke okwenzakala kubandla elibusayo kuyathinta uzulu wonke jikelele. So kubalulekile kakhulu ukuthi njengabantu baseZimbabwe siphakame sikwale lokho ngoba siyazi ukuthi lapho siya khona lo mnankagwa labantu bakhe lezihlobo zakhe akula kukhanya.
Khonapho ke singathi liza kuvimba njani khonokho? Kulendlela yokuthi lingakubamba sithi hayi lokho sesikumisa kungabanjwa njani?
Umkhosi suqalile phakathi kwebandla lezanu PF. Umkhosi suqalile kumabandla afikisayo. Uzananzelela ukuthi thina njengezaphu lathi umongameli wethu uSibangelizwe Nkomo uphumile emalangeni esitsho ukuthi thina njengezaphu siyakwala lokho njalo engaqhubeka ngayo lento yena umnangagwa kuzamele sisebenzise zonke indlela ezokuthi abantu baseZimbabwe baphakame beyale lo msangano oyenziwa ngomnangagwa labantu bakhe.
Ye kodwa nxa singabuza sile ukuthi kona ubonani kuyaphumani khonapha angabuyela yini kungatshaya u-2028 kumbe kuvele kuzayehlula ngamafutshane?
Ngowami umbono personally njengomsongeli wakandlovu angiboni kusenzakala lokho ngoba emthethweni ku-constitution ukuthi akhone ukuthi kuphumelele izifiso zakhe kulo mqanso omkhulu kakhulu legally njalo emthethweni. Kodwa-ke abantu baseZimbabwe sebabona uhlazo esalenzelwa ngoRobert Mugabe ebuse waze wahlala naku-wheelchair ebuse waze wakhohlwa lokuthi ungubani igama lakhe. Abantu sebabona ububi bento enjalo njalo abantu baseZimbabwe ngibone ngani mina bazasukuma njengoba sebeqalile ukukhonona lokulwisana lento le extension ye-term. Kodwa i-extension yodwa akusiyo inkinga. Inkinga enkulu ukuthi ezomnotho imisebenzi yabantu economy le general yiyo ezafosa abantu baseZimbabwe ukuthi bakwale ngoba abantu bahluphekile.
Lo ngumnumzana Msongela Ndlovu okubandla lezaphu obexoxa le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Sixoxe njalo lo mnumzana Joseph Juma webandla lezanu PF.
Thina esikufisayo lesikukhangeleleyo ikubana ngabe sonke siyama udaba lolu sike sikhangele nezomkonomi ngoba asike sihlala siku-political gear kufuze sike singene ku-developmental gear. Lokhu asikukhangeleni ngo-2027 sesisondele eduzane lokuphela kwe-term eka-2028 leyi.
Akuchazise khonapho Juma sizwe ukuthi uthini lapho.
Nxa sesifike lapho-ke sesingakhulumisana-ke ukubana kuyaqhutshekwa kumbe kwenziwani. Kodwa kwakathesi mina bembona ngantwa energy yonke esilayo ngabe siyifaka ekuzameni ukuvusa izinto eziwiswa ngabomo ukuthi zisebenzele uzulu wonke.
Lo ngumnumzana Joseph Juma webandla lezanu PF obexoxa le-Studio 7 ekobulawayo.
Zimbabwe.
Unobhala jikelele wezaphu umnumzana Mthulisi Hanana uthi ngamanga aluhlaza tshoko okukhulunywa ngumnumzana Matthew Sibanda ozithi ngumgcini sihlalo wecele lezaphu elahlamuka kulelo ligokhelwa ngumnumzana Sibangilizwe Nkomo.
Singuzaphu sithanda ukucacisa ukuthi izaphu ayila ma-faction. Izaphu kayizange idabukane phakathi. Izaphu iyodwa ikhokhelwa ngubaba uSibangilizwe Nkomo esekelwa ngubaba uDerek Katsenga. Uchalimana wakhona kungubaba uJZT Ndlovu. Unobhala jikile mabhala nomkhulu kuyimi umthulisi Kanana engikhulumayo. Utreasurer ongumgcini ingcebo wethu kungubaba uFrans Ndlovu. Akula enye izaphu ekhokhelwa ngomunye umuntu. Nxa kungaba lomunye elimzwayo ozithi ungumkhokheli wezaphu.
Yee baba Hanana bezwelke umnumzana Matthew Spande sithi yena umunye wabalawo phela bakhokhela elinyicele lezaphu. Yee khonoko ke ukubona nje.
Uyaba eganga lingavumi ukudukiswa ngabantu bakhona yebo siyabezwa abake baye court bezama ukuthi ba court bafake babe nabakhokheli sebedliwe ku Congress eyenzakala ngo 2021. Qala labo lachithwa e court. I court yathi hayi ubukhokhelo bukhona buqondile bakhethwa ngendlela eyiyo. Laba asebehamba bezibiza bethi bazinkokheli ikakhulu ubaba kuthiwa ngo Matthew Sibanda ozibiza Bhubesi akasuye mkhokheli wezaphu. Umuntu owalwa lezaphu wazoyihambisa e-court. Umuntu ophikisana le-constitution yezaphu, umuntu ophikisana le-congress yezaphu, umuntu ophikisana nobuholi bezaphu waxothwa. Usehamba ezenza umkhokheli wezaphu esexotshiwe. Noma esexotshiwe kuzaphu sambiza samcela sathi nxa efuna ukusebenza labanye ibandla lezaphu lizimisele ukuthi kuxolelwane kusetshenzwe kubunjwe inhlanganiso ephilayo ezakhula abantu nabezimbabwe wala wemba phansi.
Lo ngumnumzana Mthulisi Hanana unobhala jikelele webandla lezaphu kodwa umnumzana Matthew Sibanda uyakuphika lokhu.
Hayi into abayikhulumayo baba uDube ufana nje lomuntu oyisipofu. Uthi khona hayi njengoba wayebona ngesikhathi esabona. Mayengasabone sefamehlo abesecabanga ukuthi lokhu ayekwenza esabone la mehlo kulokhu kufana okade sokwehlukile. Mina ke izaphu ngumuntu wezaphu ngempela okuthi akufi kwatshintsha lutho. And then othi mina ngisengiyezaphu engikhulumayo ngikhuluma nje ize. Ngithemba nje ukuthi babuDube akunsuku zatshwala beza kubona ukuthi mina ngizaphu epheleleyo. Elabalandeli abakwaziyo into abayifunayo ngezaphu yabo.
Yes.
Ngoba mina kangisuye kudolwana okuthiwa ngifuna ukubulala iculture yeparty yethu eyakhulula leli lizwe kusetshenzela kanzima kangaka. And ngeke ngafanga kuvumela lokho okwenziwa ngusibanga lizwe labantu bakasebebulela iparty.
Yes, ngathi wena ubambe elinye icele sibili lezaphu khonapho sizokutsho njalo.
Ilibambile ngesidukwini elinye icele lezaphu okungabuzwayo, okupheleleyo, laba abakwaziyo, laba abanye bakhe abakwaziyo ababathole i-address imhlangano yilabo abantu becele lezaphu. Okokuthi nje isikhathi esinenge ngivele ngihamba even emngcwabeni yezaphu. Sisiyalahla amaqhawe, sisiyalahla ama-members ezaphu, le team yami befake iregalia lepheleleyo. Sifike sihlabele, sigide, sibeke iqhawe kumbe sibeke i-social letter omunye wethu.
Umnumzana Matthew Sibanda, lilunga lebandla lezaphu, ubexoxa le-Studio 7 ekoBulawayo. Siyasikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamaphitshane. Elerussia lithi liwise iindiza ntshina zawo le-Ukraine ezithwala amabhomba ezibizwa ngokuthi ngama-drones eziningi emadabukakusa. Kukhangelwe ukuba iHamas izakhulula abanye abathunjwa kwele-Israel kwinsukana ezilandelayo. I-Studio 7 esakaza eZimbabwe isizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington. Weziphathelene leMelika. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump usetese umthethondaba wamazwe omhlaba we-International Criminal Court izitheziso zenoto phezu kokuphenywa oluphathelene lamacala linkatolo ethi adalwa nge-Israel eGaza empini yabo leqembu leHamas. I-ICC ithi ifuna ukubopha umholi we-Israel umnumzana Benjamin Netanyahu. umongameli Trump usayine umthetho izolo wethisa iziphathamandla ze-ICC ezibhatheke kulolu daba izijeziso zenotho esithi zizonda ele-Israel lelemelika. Amazwe omabili kawesiwo malunga omthethwandaba lo, wona othetha amacala akuqela okubulawa mahlayana kwabantu lezombusazwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe zemelika usucampundo Mthulisi Mathuthu.
Akumangalisi ngoba ngendlela uTrump isikhaphekhaphe eze ngayo wasayina imithetho eminingi engathi iyasivezela ukuthi yena ujongene ngumbuso wakhe ozayo kweleminyaka lemine, akumangalisi ukuthi ubevele ebophe umoya. Akusiyonto ayicabange nje khathesi, uvela sengathi into akade vele enaye ekhanda ubefuthelene. Ngakho-ke ubevele ekumelele ukuthi mhla uNetanyahu evakashela kwele Melika yinto nje azozenza lezi, ngoba imithetho yonke ayisayinile selokhu engenile. Angikholwa lokuthi ukhona ongakholwa ukuthi yinto nje phongukuvela khonapho, ubevele elohlelo lwakhona lokuthi ikhafuna ukusebenzisa ukuqinisa udlelwane wakhe le-Israyeli.
Ungathi lokho kulomthelela bani, kuthumela mlayezo bani emhlabeni jikelele, ikakhulu kulabo abakholelwa ku-International Criminal Court?
Ngathi isenzo sikaTrump lesi siletha imlayezo engantijiyene. Kulabo akade bethembele kuye i-ICC, ngathi wenze lokhani ukuthela amanzi ukuthi useza nje ukuthi abanye abantu bangasakholwa ku-ICC ukuthi imisebenzi eyenzayo, imisebenzi abangayikhangelela ukuthi ngabalethela lokhu singathi i-justice, ngoba labo bazaba lokwesaba okungenza ungavela ngeva kokuba i-ICC layo uma engadeda. Kubuye ukuthi futhi kuletha umlayezo kula amazwe esingathi ahlukumeza abantu adala lokhu esingathi ngama-human rights violations. Kubalethela intshukuntshu yokuthi baqhukele ngaphambili ngoba besazi ukuthi abantu be-criminal court balokwesaba bathelwe ngumfefezo nguTrump. Ngako lokuthi yona ngokwaye ICC sideleleka kalula nje, isiyinkantolo leyana nje ukuthi isisenza igegelela imbuya ichiye labo abakhulu. Ngoba sima sikhangele ukuqaleni vele yona i-ICC ibile nkinga enkulu yokuthi la amanye amazwe ala usayini ratification ye-Roman Statute kusuka le mva kubo 2002 khona ngale eyayiratifya i-International Criminal Court. Ngakho-ke lokho kwenziwa nguTrump kwenza ukuthi kuvele sobala ukuthi khona i-ICC kulalapho engeke iye khona, iyinkantolo yokuyabopha labo abancane. Ngokuthi bethe bona bazabopha kumangathi bethe bazajezisa uNetanyahu labantu abakhulu afana labo abamazwe amakhulu afana labe-Russia, bese kuveza ithemba lokuthi mhlawumbe i-ICC singaba yiliyana ikhothi ngathi inkantolo engagegeleli imbuya ebopha nje wonke umuntu odale ububi emhlabeni. Kodwa isenzo sikaTrump sesibisela emuva ukuletha inkantolo sengane kuyinkantolo lenyana nje, asiyonto abantu abangayithemba.
Usikucamfundo Mthulisi Mathuthu ulandele zombusazwe ezimele. Ubexoxa ecingweni lontukameli Gomo weStudio 7 eseBhilithani.
The Voice of America.
Singasizwe imibono kahulumende weMelika.
Uhulumende kaTrump uphikisana kakhulu lobukhokhelo obungcindezela isizwe seCuba, yikho osekwenze ukuthi ugatsha lokudlelana lamanye amazwe luguqule isiqondiso esasiguqula ubudlelwano leCuba esasayinwa uTrump engakangeni embusweni mhla ka-14, kutsho umphathintambo wezokudlelana lamanye amazwe umnumzana Marco Rubio. Umongameli Donald Trump ngosuku lwakuqala wasayina isiqondiso sokuthi iCuba ihlale ikuluhlu lwamazwe akhuthaza iterrorism ngoba yikho lapho okumele ihlele khona, kutsho umnumzana Rubio. Uhulumende weCuba uhlala esekela abalwa bedlulisa amalawulo. Sikhuthaza uhulumende lo ukuthi ame ukusekela ukulwa ukudluliswa amalawulo, njalo ame ukuphathisa ababulali izigebengu ezilungisa amabhomba lezinye ngokudla indawo yokuhlala lemithi izilwane zeCuba zisifa ngendlala njalo zingelamithi. Mhla ka 31 Zibandlela ngasayina ukuthi kubunjwe njalo uluhlu lwamankampani eCuba angavunyelwa ukusebenza emazweni omhlaba, lokhu kumisa ukuthunyelwa kwemali yamankampani ebutho lezinye ingatsha zikahulumende weCuba ezomvikela, kutsho uRubio. Ugatsha lokusebenzela ndawonye lamanye amazwe lufake njalo uluhlu lolu ngenhloso yokumisa imali ethunyelwa kungatsha zikahulumende weCuba ezincindezela uZulu wakulelo njalo zithapha inotho yelizwe. Phezu kokubisela uluhlu obeluvele lukhona, sengeze inkampani ye-Orbit SA esebenza imele ibutho leCuba. Ugatsha lokusebenzela ndawonye lamanye amazwe ludinga ukuthi uhulumende weCuba oncindezela uZulu ajeziswe njalo luphikisana lokungenela kweleCuba eMelika lakwamanye amazwe omhlaba, kutsho uRubio. Sisekela amalungelo lenkululeko yezizalwane zeCuba njalo sithi kukhululwe izibotshwa zonke ezibotshwe ngenxa yezombusazwe. Isigodlo seMelika eHavana siqhuba imihlangano lemuli zababotshelwe ezombusazwe ukuze bazi ukuthi leMelika liyabasekela, kutsho umnumzana Rubio. Sizinikele kuzizalwane zeCuba njalo sisekela ukujeziswa kwabancindezele.
Le imibono kahulumende weMelika. So isikhathi sokuzwa imibono yenu linapha laleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Studio 7, lijani basakazi. Acela ukukhuluma ngendaba leyo ukuthi yokulungisisa indaba ye-DRC ukuthi kuzaba le meeting, extraordinary meeting ezaba seTanzania. Lo mnankakwala eza kuya khona le njengoba ungu-chairman we-SADC. Kutsho ukuthi lapha fanele ukuthi baqale bakhulume ngendaba kamnankapa. Ngokuthi lapha bathi M23 iluthi amalokhuzeni ama-minerals e-DRC okwakhathesi. Umnankagwa walutha layo kudala layo amang laye kumbe i-25 ngiyabona umnankagwa kumbe M30 ngokuthi leyana i-M23 kutsho ukuthi umnankagwa i-M30 ngiyabona ngokuthi layo yalutha kwamba ukwaziwa ngama-leaders wonke esadekhe ukwaziwa ngama-leaders wonke e-Africa ukuthi umnankagwa walutha e-DRC. Kanti yena indaba ongakhulunywa ngendaba yakhe bengakhulumi ngendaba ye-M23 kabaqale bakhulume ngendaba kamnankagwa ukuthi umnankagwa walutha kufanele ukuthi la ubhadala i-DRC ubuyisele ama-diamonds wathatha e-DRC. Kufanele ukuthi baqale bakhulume ngumnankagwa ngeluthe yokuqala e-DRC lapha bengakhulumi nge-M23.
Yebo emsakazweni zabezwa abantu be-ZANU-PF ogolide bafika ukuthi lokuxokozela ukuxokozela kukhona golide babathuma bakithi into okumele linanzelele linabantu be-ZANU-PF yokuthi thina sikhuluma nge-constitution yelizwe ukuthi umnankagwa kasangeni ku-second term. Lina nxa lifuna umnankagwa njenge-ZANU-PF yenu limfake bengu-president we-party yenu nothe elizwe kwelizwe basakhwalifaya babathuma labanye bakho khona ngapho kho kumele likunanzelele. Likhuluma nje into engasebenziyo ngoba nje iqiniso lalazi ukuthi i-constitution yabantu nxa lilene e-ZANU-PF lungisani khona ngapho bese likilikilisa nje abantu nxa besitya basamfuna basamfuni liqini ZANU-PF yes abasamfuni umnankagwa umgabe sathi sithi thina kasisamfuni laliyala lifihla lingaphumela egcekeni khe selibonga ukuthi sephuma sinti leqa lathi kaphume khathe sithi umnankagwa kaphume lithi hayi kaphume ngenxa yokuthi phela golide ukhulumela isikhwama sakho esaba ukuthi ungakhuluma iqiniso phela hei ukudla kuyaphuma emlonyeni kulokhu uvikavika kodwa kungazebe emkhipha la uzeqa susithi hayi vele wayeserong wayesecale kakhulu hhayi siyalazi nabantu bezana ngathina sisola vele labelisala lisithi hayi kanti vele heli solani kodwa sesifikile isikhathi sangikhona ukuthi sekhitshwa lani selibuya ngapha kulaba bathi kaphume lingamatsotsi lina singamatsotsi emathebeleni sizawuthi vela sisamfuni umnankagwa ngamalamuvu kanzulu ngisekhezi kanye khonapha.
Studio 7 basakazi bethu abahle, kubuhlungu esikubonayo, kubuhlungu esikuzwayo okwenzeka ezizalwane zakithi laphayana eBulawayo abathengisa endleleni bethathelwa impahla zabo kabuhlungu. I-ZANU-PF bantu bakithi ayinalo uzwelo.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Uhlelo Woza Friday kuliviki lomculi we-Afro Pop lomdumo wengoma zokholo uStanley Nyathi ojabuka enkayi eMathoreni North uxoxalo ezathisa sibanda weStudio 7.
Ijaha lakomnyama ubambile umfana kaMdluli sebhekile okunye okutsha azoliphawulela khona abalaleli. Bakhumbuze abalaleli udabuka ngaphi ekhaya Stanley.
Uyaphansi le nkaya emagusini. Sembuyile njalo le ngoma ezimnandi. Sengikhiphe ezinye ingoma ezimnandi egoqela ingoma ye-Highlander ethi Team Yezwelonke. Ikhona enye ingoma layo futhi ethi bambiza ngomalume, ikhuluma ngomalume. Zikhona ezinye zesonto lezinye as a culture.
Ngathi umculo wakho uthiwani Mdluli?
Mina ngicula kakhulu i-Afropop. Iphinde futhi ngicule ingoma zokukholwa ezesonto. Ngibuye futhi ngicule ingoma ezeculture lapho sivela khona ezomdabuko.
Nyathi uthanda ubonga abalandeli bakhe abamxhasayo bethenga umculo wakhe.
Ngithanda nje usekelo lwenu elulenzayo. Kuyabonakala nje banenganyana abantu abalandeli umculo wami khona ekhasini le-YouTube nakwezinye indawo zonke nje.
Amathendele umatengwane intimu yezwelo
labafuna ukuthenga umculo kaStanley Nyathi lewuthola emakhasini ebulenjini be-internet
kubo Spotify Stanley Nyathi, YouTube Stanley Nyathi, Facebook Stanley Nyathi, nakuyo yonke indawo ku-internet ungathayipha Stanley Nyathi uyangithola khona lapho.
Besikwethisele uStanley Nyathi othula i-Afropop lengoma zokholo kuhlelo Woza Woza Friday. Igama lamukenza Chisa Sibanda sibe nempelasonto elijulile.
Savume izulwane laba namhla simalapha kuhlelo lethu lingakhohlwa i-live talk yalandela khona manje kokwa ngokubhidlika wamanye amakampani kweZimbabwe. olivalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube. Ibe lempela viki elithukela.